abantu bayithukile bathi funa sebefuna ukuchaya ikhu uhulumende nalokho nokamnangako wangena la ngekhu bekungumbono wokuqala lo. Umbono wesibili bungokuthi kuwe kwenzakala eHarare kumaviki aphelileyo, kuthe kuqeda ukwenzakala khona lokho ebusuku abantu belele amasosha lamapholisa ke baphelekezela ke uMonzora lomakhuphe ukuthi bahambe beyiveda iHarvest House. Yikho ke kube lo mbono njalo ebantwini ukuthi funa bafuna ke ukuzothatha ke amahofisi kaMDC kobulawayo yikho kusenzakala, ube umbono wesibili lo. Ikanti umbono wesithathu ube ngokuthi ke bakhonona ngezimali ezintuthwane ngoba kukhangele kusazakala ukuthi bebephiwa ke ama-back pay ke inyanga ezidlulileyo ke kule inyanga kukhanya ke abayiphiwa ngaleyo back pay okwenza ukuthi abantu bacabangele ukuthi yikho kwenza ukuthi bahlukuluze ke abantu. Mbona ingani ke nalowo mbono wesithathu ungaba yiwo liqiniso ngoba sibone nanguhulumende namhlanje usephanikile usebanika ke i-50% pay rise, usebanika ama-$75 US dollar osokuthwe layo bazayithwinya ngazonke i-COVID-19 allowance. So sibone ngani uhulumende ke uyethukile ke ngabakwenzileyo sephendula ke ngendlela kade betshengisela ngayo. Yikho ke umbono wesithathu ukuthi hayi bekuyizindaba zemali kukhanya ngazathi yiwo ngabe uqinisekile. Sizwile njalo ukuthi bebesekhwekhwe, sithemba ke abasayi phambili njengokuba sebephiwe ke izimali kade bezifuna ngaphandle nxa bengasuthiseki. Kusho ukuthi sizababona beqhubeka ngamadolobho behlukuluza abantu bevala ukuthi idolobho lisebenze abantu bengayi emsebenzini.
Kuliqiniso na ukuthi bakhona abahlukuluziweyo kumbe khona ukutshaywa ngamasosha lamapholisa?
Kuliqiniso, bakhona abatshayiweyo amapholisa, bakhona njalo abathotshiweyo ngamapholisa behlangene lamasosha. Obekusenzakala yikuthi nxa besithi phenduka ungabuza imibuzo bekusiba licala yikho ade utshaywa khona ke. Kodwa ke nxa bangathi phenduka ungabuza imibuzo la usutshibilike nje ubuyele, hayi bekusiba yinhlanhla ungatholi ukuhlukuluzwa lokutshaya. Kodwa ke bakhona abatshayiweyo ke kade bebuza imibuzo kumbe bedinga ukuchasiselwa ngendlela yokuthi bekumele babe semsebenzini bebedingakala emsebenzini yabo abasebenza khona.